So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-20 Mpandula 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka ukuphithizela edolobheni le-Victoria Falls abalandeli be-CCC bebhikitsha besithi into enziwa inkokheli eyokuzikhethela umeya ziyayizonda.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So besigantu uneya abe umuntu oyinzalo yalapha, asithingi umuntu oyiforeign.
Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha, umnumzana David Coulthard, lokungathengelwa imota yomsebenzi ikhansili. Yena esithi imali ebimele ithenge imota kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu.
David Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo ngominister, umuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary, wathiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu.
Amalunga ebandla lezanu PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla leli ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela.
Because athatha lesa eRoma safika sachaywa chaywa kakhulu simi lokuzwayo ukuthi mina ngizibuhlungu njengami ngiyagula abe sengitshela umuntu wanjalo hayi mina ngizibuhlungu inkaba iyayibuhlungu vela kathi sokuthi ibuhlungu kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kamuke ukuphithizela ikhanselini yedolobho le-Victoria Falls izolo, lapho izakhamizi labanye abasekela ibandla le-CCC betshengisele ngesizathu sokungasuthiseki ngokubekwa kukasodolobho abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla, ikanti izizalwane zona zesithi zifuna oyinzalo yalapha. I-CCC yathola izihlalo ezilichumi lanye, 11 phakathi kwezilichumi lane, 14. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Victoria Falls.
Ngena lo uze ngemva kombiko kasodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele lenkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga le-Victoria Falls Combined Residents Association VIFACORA umnumzana Trimondolo omgamenge lokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakoBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaywa amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baqoxa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So besigantu uneya abe umuntu oyinzalo yalapha, asithingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba kakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, bazaqhasha abantu. Esikuse-effect ukuthi engabuye ngu-foreign uzakuxosha abantwana abalocal ezemeya ikansil, asikufuni kokuyani.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Ndimufuna meya unoziva vanhu, chizwarwa chayo muno unokhethwa navanhu kuti kuti mangwana kana tavone problem panaye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga atoveri izvozvo takakuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVIFACORA umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ukucine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyo esiyizwileyo elithi nalifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani la.
Loba kunjalo umoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansilile izaphazamiseka.
Njalo enye into engayisho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iparty ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini benze what we can call negotiate or a compromise.
Umnumzana yeBethe Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yasho ukuthi bona ilizwe lakhiwa ngabanikazi, kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabusa njani, lizala kanjani ilizwe langkhona selisiyabuza. Kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngenkathi angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza bulawa.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo.
Mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama candidates abe impost khona. So labo yikho behlele bezilungiselele. So sahlala phansi le management also consulting ministry of local government ukuthi sinike directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana labebandla le TCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise amandla okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngolunye udaba olufanayo, izakhamizi zakobulawayo sezemukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha umnumzana David Coulthard, yena othi kafuni kuthengelwa imota yomsebenzi ikhansili, esithi imali ekhona kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu ezifana lokuthenga izimota ezithwala izigulane ama-ambulance kanye lezithwala izibi. UColtard olilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC utshele umhlangano awenze lenhlanganiso ezizimeleyo izolo ukuthi uzaqhubeka esebenzisa imota yakhe avele elayo. Uthi idolobho lakobulawayo lidinga ama-ambulance angamachumi amathathu 30 kodwa kwamanje lilamahlanu nje kuphela. Izimota ezithwala izibi ziyisithupha nje kuphela, kanti ezicitsha umlilo zona zine nje kuphela. Ngokunjalo umnumzana Coulthard uthi ngeke avume ukuthi umunicipala adlalise imali emthengela imota khona kule ndingeko zikaZulu eziphuthumayo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Usodolobhu David Coulthard ngumuntu osekhulile, usengumuntu omdala, uselezinto zakhe, ngakhangelelanga ukuthi azocutha ezakhamizini nxa esengumeya. Ngakho ke yikho abantu babevele befisa ukuthi kungene umuntu oyisakhamuzi, umuntu olezinto zakhe ongasoza landa ukuthi azovula umlomo adle edlela izakhamizi ezizama ukuthi zakhe. Ngakho umbono wakhe ngumbono wemukelekayo sibile ezakhamizini ukuthi ama priorities akhe kumbe lokho okuqathekileyo uthi akunanzele masinyane kwenzele ukuthi idolobho lakobulawo lithuthuke. Abantu bakobulawo ke bakhanya bemtshayela ihlombe ngombiko wakhe lo. UDavid Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo nguminister, ngumuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, wachiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu. Ngakho ke yikho abantu belethembe lingako nxa kusiza ekuthini uzaphatha idolobho lakobulawayo. Kukhangelelweke ukuthi uzaletha izinhlelo kumbuza tshengisa ngobukhokheli bakhe ukuthi idolobho lakobulawayo lilenjongo yokuthuthuka lesiya phambili. Njengoba bamuzwa abantu bekhulume sitsho ukuthi uzacubungulisisa ngezinye izikontraki zabakhona ezenza ukuthi kathi kungani zingaphutshi. Ngakho ke amazwi lawo abantu bayemukela kakhulu.
Yiziphi izinto ezidinga ukulungisiswa kobulawayo elifuna njengezakhamizi ziqakathekiswe ngubaba uColtard lomasipala wakhe?
Zinengi ke izinto ezingahambi kuhle kobulawayo. Okwakuqala yisiphithiphithi sabantu abathengisayo edolobheni lakobulawayo, enzikini yedolobho lakobulawayo, okubangelwa ukuthi ikhampani yeterracotta eyayithe izalungisa igodini lanamhlanje ngemva kweminyaka eminingi lokhu ingaphutshi. So udubo lwakuqala kungapheli kwegodini project yona liyana osokusenza ukuthi abantu abathengisayo bagcwale bathi chithisake idolobho lonke. Ludubo lwakuqala lolo. Olwesibili yikungabikhona kwamanzi eneleyo edolobheni lakobulawayo. Ngakho ke abantu bakhangela ukuthi mhlawumbe ikhansili le njengenileyo izazama ukuthi ilungisise udolo kuswelakala kwamanzi ngoba siyakwazi ukuthi kuvalwe kuvula amanzi singathi water shedding kwenziwa ngabantu abayibo abasebenzela ikhansili. Singaza ke sitsho ukuthi kwenziwa ngohulumende ngoba leyo i-decision beyipolicy evela ku-local authority. Udubo lwesithathu ke abantu abahlangana lalo ludubo lokuthi ama-bills abo mbe singathi amaphepha la atshengisa indleko abantu okwakumele bayibhadale sokulesikhathi eside abantu becomplaina ngokuthi kayiqedakali. Ufica ukuthi umuntu uthola inkalakatha yemali ade azama ukucabangisisa ukuthi kambe ngabe ivele ngaphi adinga swele. So esingathi khona i-shambolic billing system ukuthi sikhangele ukuthi balulungisise udubo njalo ngoba ngolunye lwezindubo ezimqoka kobulawayo. Kube sokusiba ke lo dubo lokuthi abantu bayathenga izitanda bagcine ke kuhlala iminyaka eminingi bengazitholanga lezo zitanda. Imizekelo esiyakhona ihlala ikhulunywa khona lapha emsakazweni ukuthi iwapha amalokithi lawo konke khona kokukhanya ukuthi kulungisiswe.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loNtunkamile Nkomo weStudio 7. Amalunga ebandla lezanu PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela esigabeni senkabazwe. Amalunga ezanu PF la athi amapholisa amanyana labe-CCC ukubahlukuluza. Ngesizwe ukansila Willard Moyo oyibandla lezanu PF ekhuluma ngalolu daba.
Yebo baba Gande, hayi ngiyabonga labalaleli udlame lukhona sibizo lubhagile la udlame lo luqalise kusanda kudlula ivote umbusiswa Ntini ulamanzi izakhamizi bezisika khona amanzi emzini wakhe kwathi sokudlula ivote sebeluzile abantu be triple C iwadi leyi ewadi 29 bahle wathi yena akasafuni bantu bezanu PF ababuya bezo ukhamanzi emzini wakhe wabaxotsha wabavala kabasakhi manzi kibo. Sathi yebo sikubonile. Kwasuka lapho ke kwaya endabeni yokuthi umlingwa Sibanda onguchairman we triple C kona apho eDonsa wasuka wathatha amadoda awesiyes uthiwa ngumaqhuzu lo maphepha Sibanda umaphepha uGwindi amadoda lawa babengamapolice esigaba kodwa ke baxotshwe esipholiseni dale emuva le ngenxa izenzo zabo abazenzayo. Wahamba wabathatha bathatha imota kasobhuku owakosithemba phezulu le usobhuku ole mota bathatha imota yakhe bayathwala labana abantu ukuthi bezehlukumeza amalunga ezanu PF. Bayahamba bayathumba u-Aiton Sibanda bamgagqela emzini wakhe bamthumba emini bathi ulisele wawuthenge isola ngebhasikile isola etshontshiweyo esikolo isola leyo bayidinga bayiswele emzini wakhe bambopha bamfaka insimbi bahamba laye bafika esikolo bayathatha uLavethi Sibanda laye lilunga lezanu PF amadoda lade nisebenzela ku-campaigning team yami silungiselele ukhetho lukamhla ka-23 babathatha bahamba labo babathwala ngemota yona leyo ekasobhukwena lo osekelana lebandla le-triple C yahamba labo wabafikisa eRoma. Ma befika eRoma wafika babanika umpholisi othiwa khona ngumshungu washa nxa ngingaphambanisi umshungu washa mbe ngumshunguma onguye okhangelane lesigaba sami ngaye eDonsa. Wafika kababuza ngalutho wafika wabafaka insimbi wabatshaya kakhulu okunye kubuhlungu wabahlukumeza wabathotsha batshaya indlela ebuhlungu ezandleni zamapholisa betshaya yilo lelo pholisi elilodwa lathi seliqeda ukubatshaya libatshaya libabuza ukuthi lavota njani wothani sibona imini wenu ku-inki ukuthi livotile babatshaya kuthiwa kabavezeleyo sola kwaba yileyo ndlela eyasebenzayo. So ludlakelo solukhona sibi lolumangalisayo esigabeni la olumangalisayo singakwazi ukuthi pho njobana bona bayakhala bathi bona izanu PF ilodlakela pho njobana yibo sebesenza udlakela singaqalisa ke lathi kubisela ke lokubenza lokho abakwenza amalunga ezanu PF baza kuthi
ukansela Willard Moyo ngwebandla lezanu PF esilobela. Kesizwe amazwi omunye othi wahlaselwa ngamalunga ebandla le-CCC yena engowebandla elibusayo elezanu PF.
Yeah, imu la veti nube, ime ngachaya, enchaiwe, enchaiwe triple C. Umli ngobabu ya baza starter, ngole sine, basise mapoliseni, bas chaisa, kona ngale. Nye nzanga luto, mina. Besibangi sa ugutena, basi chelu kuti, siketu kufota, lele linyile lina. Sifunu kuti swaipa, laganye sembo nile. Sebe nswaipile, sebe ndimazi. Banchisa la mapilisi ami. Ukuginya ndele ngazange nginya amaphilisi okugula ngize ngabuya lo umfazi wami uzowabuya la ekuseni lokudla zangasile salala sinjalo
umnumzana Lavethi Ncube lilunga lebandla lezano PF siphinde saxoxa njalo lelinye ilunga lebandla lezano PF lalo elithi lachaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla lesicc
mina ngubheka uZulu Sibanda engikhulumayo babuya amapolisa evela eCS ebuye lo mlingwa weTPC bathe befika eKhalapana bafika bangibopha bahamba lami lawe siyesikolo bese siya khona ngale bathe behambe lathi bafika bathatha umunye wami laba bamthatha emzini kwa buya laye sabotha sahamba saye eRoma emapoliseni kwakungumlingwa lomaqhuzu logwindi lompofu abantu bona yabe basithatha laphana bahamba lathi khona ngale kodwa sifumela icala esingalaziyo Uthi lapha thina sasihamba sikhampena sikhampenela uHiladi lo nyebera kuthi ngoba yithi sasikhedwe sihambe sikhampena senza yonke imisebenzi so lapha into esiyade siyiliswe la khona yikho sathathwa ke saye Roma safika sachaywa chaywa kakhulu sibi lokuzwayo ukuthi mina ngizibuhlungu njengami ngiyagula ngabe sengitshela umuntu wanjalo kuthi hayi mina ngizibuhlungu inkaba iyayibuhlungu vele kathi silokhu ibuhlungu kakhulu besitshaya besibuthi savota yini so yinto eyasuka yami yangafethwa inkaba kakhulu yasuka yaba buhlungu kakhulu yase sinyagula ngihamba but kodwa ngiyagula vele ngizibuhlungu enkabeni so amapolisa ayahlanda bona abantu bakhona unqoza babethwele babe le ngqamu amapresbyterian ingqamu zokona babelazi abantu bangikhona bayebuyile amapolisa angikhona and then into emangitshela umphoyisa wangikhona lo izolo ngimfonela wathena kakungeni lokho kasebenzi into ezinezo zokufonelayo nakalani sikhathi sobuntu ogulayo
lo ke bekungumnumzana bhekuZulu Sibanda ilunga lebandla lezano PF Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sithinte isikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena ukuchaya indiva lokhu esithi ibandla leCCC alingeke lahlasela abantu ngoba liguquzela ukuthula
Hachi thina mnumzana Gandhi yithi esikhuza udlakela elizweni asifuni idlame sithona sikhuza udlame silibandla elingasebenzisi udlakela silibandla lokuthula abantu bethu abakaze batshaye umuntu abasoze batshaye umuntu bazala beme eqinisweni ngokuthula ilizwe lize lihlaliseke
umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla leCCC
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umanyano we-European Union usumise isipho se-$5 million esasiphiwe ugatsha lozokhetho i-ZEC ngoba yaqhuba ukhetho olumanikiniki. Imali le ibiphiwe i-ZEC okweminyaka emithathu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zemzini we-Paternost kobulawayo zisele zisemnyameni okwamalanga amathathu ngemva kokuba amasela entshontshe intambo zamagetsi. Kodwa inkampani yamagetsi ithi lolu dubo luzalungisiswa kusasa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani hayi thina siyaphila mina into engiyibona le ehanjelwe nangafa emhlanganweni we-United Nations umuntu lo angibona ukuthi uzakhuluma vele into ebesisindo so kakhuluma into ebesisindo uhulumende wethu lo hayi umuntu angasazi nokamakhwapha ugeza sidla indoda engelanhloni ngoba vele wonke akwenzayo amanga ndodlama lwenzakaleli izweni lakithi akumtshaya isivalo yena ngoba vele sokwamngena uthena ungumbulali uzimisele abe umbulali ngoba nxa bona bengabheka laba be United Nations ngama last year or early this year yapromise abantu wathi uzabhadala izikolo bezatshaje njengomgabe babuyele ku Commonwealth behluleka wangaphumela egcina waqamba amanga ukuthi amazwe onke la azamlalela sithina umuntu wamanga thina into esifuna nje umnanga kwasamfuna embusweni kuphela akaphume ehlala phansi nje axekele nje ilizwe libuse ngabakwanisayo lokho kwakhe lokho etshontshe senza naye sesidinge ngaye la uyabona kodwa angikwazi ukuthi wayengahlali phansi adedele abanye sewatshontsha kwakwana wadla imali usuthu le mali manje usafuna nokunye lokho ebulalilizwe abantu behlupheke ezima abantwana behlupheke ezikolo ayikhona mani hhayi sizeukuhlula abantwana sesizivuliwe izikolo kufuneka izikolo fi imali yakhona izayithatha ngakho baxotsha abantwana ezikolo amatisha afundisa afola bami basola amatisha abarayithi barayithi kakhulu uhulumende ngehlele kanye aba ngokhuluma ngosana ngole busana
ustudio 7 ustudio 7 njani basakazi nabalaleli abahle ye lokhu esikhuluma ngazo indaba zokhetho ukuthi umnanka wakho wawuyina kumbe waluza umnanka wakho kodwa noma waluza bantu bakithi okukhona ukuthi abantu bakithi bayivotela izalo njalo basesebaningi abantu abayithandayo izalo so ukuthi sikhale sithi thina ye kwariko ye kwacha kwacima kunzima ngoba kathi uma ukuthi kayivotelwanga izalo ama-MP amangake yathathayo so abantu basayifuna izalo futhi kakhulu babesemakhaya abayithandi izalo so abantu abaningi abakomplainayo konapho kutudio 7 uma unganazelwanga abantu abangaphandle kwelizwe abantu futhi abangahambiyo ukuyavota kodwa babeloku bekomplainayo bengaphandle khona so hayi bantu bakithi vele kusezabanzima lapha abantu basezahlupheka yabe lina bantu bakithi elifike emakhaya apha liqhatsha abantu nanzelela abantu elibaqhatshayo ngoba abanye abantu elibanikeza imisebenzi kwafana ekhaya ngabantu abavotela izalo abathatha izalo ngoba bona bayajabula bayakwazi na lingaphuma liye ngaphandle kwelizwe liyedinga imisebenzi libuye libaqhatshe funa vele umuntu engimazi ukuthi ugijima ngezalo angeke ngiphinde futhi ngimqhatshe ukuthi angakheli kumba ngigibhelile emasimini ngoba kuthiwa mna kanye ikhoze ebhodi aloku angeke ngoncono ngizezele ngoba abantu laba bayajabula laba basisebenza ngaphandle kwelizwe
studio 7 livuka njani badala ithi siyavuka sibili hayi siyabonga kakhulu umsebenzi wenu into nje leyapha mina engimangalisa abantu bakithi khathesi sebekhala bathi ngendlala langani langani ngizibuza ukuthi bona balilowa yini izanu ukuhlala bevotela izanu xa sekudlula amavoti bayakhala nxa begijima izanu ibarobhi ibanika ukudla ibanani bayahlanya buthole sebehlanya ngasaba lokuthi bahlanyelani sekudlula amavoti dala bekhohlwa umnangagwa ngabo khathesi bayakhala kula kudla kulani and for sure bayahlupheka abantu bakithi abake baphume kuzanu ngenhliziyo zabo kanti balilowa kwini kuzanu ababona inhlupheka esibhekane layo sure abantu bakithi bayantwakindawo izilima kakhulu abayekele ukukhala bethi balamba kuthini thini emadebeni wavotela izani wonke emadebeni South Africa bavotela izani ngobuningi babo kakhulu so bakhalelani manje kathesi asike siyela le nto yokuhlala sikhala singalezi izani phumani kuzani phumani kuzani liphume liphume kuyalo liphume kuzani anani wathi sasandwa kobulawayo akulazani even one phakathi kobulawayo ngoba baphumi bakhiphile izani phakathi kwakho so lana makhakhiphanini izani liphume kuzani kanjalo wambani balokhu ehlala ligijimela izani kuphela ligijimela izani kuphela likhala ngangendlala awu kathi lizilima yini alifundanga yini phumanini kuzani bantu bakithi libona ukuthi ipili yangapi umnanga kuza inceda ngani asoza afale incede emathebeleni loba ngaze lifise lenzeni lenze nakudla lizahlala lokhu lifake izithombe zakhe emzini yena ezivalweni ngabi langaphi lihlupheka nje kuphela lizadla iphisha kamnangagwa lizancedwa yiyo bantu bakithi liyehluleka kakhulu
angiyamangala ukuthi yathina lezanu yakho nalo president wakho nalo bavotelwe ngobani abavotelwe ngabantu abahlala kuliphi ilizwe ngoba ezimbabwe ungahamba besihamba sport indawo zonke lezi emakhaya sihamba ngamasonto singena indawo zonke emhlanganweni akulamtakade efuna vele ukuthi umnanga wagabuyeli abuze abangupresida abantu bese bekhathele ngaye vele ungele ku-social media akula muntu ivinto oyi-one 75% wabantu kusiya ku-80% abantu befuna ukuthi kudibe lo tshintsho elizweni so kuyamangaza ukuthi namhlanje ubuye njani wabangupresidenti upresidenti ofake i-fezi kuyamangaza lokho lazina ezizinja kathi zikhonkotha loko ezibangumsindo wokugawule labowetines dube akula nto bazayithola lapho akula nto bazayithola vini ngiyabonga msakazi ngumasengo okukhulumango lapho kobulawayo ephumula amadokini
sanibonani sanibonani kustudio 7 mbulisi abalaleli bonke elabasakazi ngithi linjani siyezwa abantu bezanup f bonke nganithiwa bona ma kuthiwa yanini ku-right bonke bakuleft basapota mpela into zabo kodwa siboni besenza kusiba lo tshintsho la enganithiwa bona yibo baqala ukuhola ube kuya ngathi thina abantu kugrawundi ube sithi bengaholi bengazange beyenze lutho kungalunganga imigwaqo bengazange balungisa amathawuni abarayithi
studio 7 studio 7 sabona sabona studio 7 sanibonani njani hayi siyaphila engithanda ukukhuluma kanje ngohlupho lethu lwezimbabwe osomthetho i-ZANU-PF njengoba sihluphekiswa i-ZANU-PF kanje engalela embusweni lalowa idliwa sithukhetho aluphindwa kube lokhetho lutsha njengoba esimenemene abasenzileyo sibonakele lesisimenemene sisimenemene abasenzileyo bezani PF sibonakele besicela ukuthi ukhetho luphinde badala ukhetho luphinde kathi lathi nje sisemathebheleleni saziwe njengabantu nesibonakale njengabantu
siyabonga hlalezulu siyabonga iplatform esiyinikweyo nokudana kakhulu cabinet eyabekwa ngumdala ubaba umongameli idimi lalokho icabinet yefemeli ngicabanga ukuthi umbuso welizwe asiwombuso wefemeli umbuso ohlanganisela abantu umphakathi ngakho abantu okumele bamele umphakathi abantu abakhethwe umphakathi abantu abakhethwe abantu hayi ifemeli asifuni usabhuti kodwa sifuna abantu abazosimela iparlamente ukubumba imithetho yelizwe lokuqinisa imithetho ekhona lokuguqula imithetho ecindezela iningi labantu kodwa ambona ukuthi ma uhulumeni engowefemeli kungaba khona leyo mcabango.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi elemelika likhuthaza umbuso wentando kazulu emazweni wonke ukuqedwa kwempi kwele Ukraine kanye lobudlelwano obuhle phakathi kwelemelika lele China. UBiden wethulela umbiko emhlanganweni we-United Nations General Assembly osungulwe ngokusemthethweni izolo esigabeni se-New York. Intatheli zindaba iStudio 7 uTabo Kancube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentando kazulu emazweni achiyene omhlaba agoqela ezwekazi le-Africa le-Asia lamanye.
We convene a summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western Central Africa.
Uqhubekele phambili esithi iMelika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo bama le-Ukraine ekuhlaseleni kwayo yiRussia osekubangele impi elisele minyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwano beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano lonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Mnumzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenzele ndawonye.
Authoritarianism is on the march. Inequalities are growing.
Ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni achiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi umbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo enxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngale ndlela akhulume ngayo.
Abakhokheli bamazwe achiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezichiyeneyo zigoqela umbuso wentando kazulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Uqhutshelwa edolobheni eleNew York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube.
Singakagqibi uhlelo lwethu lolamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. kuqhamuka ukuphithizela edolobheni leVictoria Falls abalandeli beCCC bebhikitsha besithi into enziwa inkokheli yokuzikhethela umeya ziyayizonda. Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha mnumzana David Coulthard wokungathengelwa imota yomsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande.